kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngemini enkulu lamhlanje kungolwesithathu umhlaka 29 kuLwezi 2017 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Italele High Court eHarare selifumane uIvan Mawarire ongumfundisi engelacala lokuzama ukugenqula uhulumende kaMongameli Robert Mugabe. Ibandla leMDCT lithi uhulumende kaMnumzana Emmerson Mnangagwa kumele alwisane lokungethembeki engakhangeli ezombusazwe. Njalo uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa sekhuthazwe ukuthi esebenzelane lenkokheli evela kunhlangothi ezitshiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umfundisi Ivan Mawarire utholakale engelacala namuhla ngumthethwandaba weHigh Court eHarare elokuzama ukugenqula uhulumende kaMongameli Robert Mugabe. Umahloli uPriscilla Chigumba uthebe kungelabufakazi bokuthi uMawarire wayezama ukuvukela umbuso kaMugabe eze eqoqe ukutshengisela okwaba khona ngomnyaka odluleyo. Umfundisi Mawarire ubemelwa liqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo. Yena uMawarire uveze ukujabula okukhulu ngalesi sinqumo. Ibandla leMDCT lithi uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa kumele alwisane lokungethembeki lobuhuquluzi engakhangeli ukuthi uzibani uvela kuliphi ibandla kumbe icele lezano PF. Embikweni liwethu lenamuhla lelibandla lithe kuqakathekile ukuthi uhulumende alwisane lokungethembeki kulungisiswe umnotho welizwe. UMongameli Emmerson Mnangagwa sekhuthazwe ukuthi eqakathekise ukusebenzelana labakhokheli abavela kunxa ezijiyeneyo zempilo okugoqela ezombusazwe ukuze ilizwe lithuthuke. Kubika uMavis Gama.
Inkuthazo le iphume emhlanganweni oqoqwe ngabeZimbabwe Divine Destiny ongenwe zinhlanganiso ezijiyeneyo zamabandla ezokholo kanye labezombusazwe eHarare namhle kuseni. Lapho abezokholo abakubeke sobala ukuba bafuna ukhetho luka-2018 luqhutshwe ngokuthula. Abangene lumhlangano owenzelwe ethempelini lebandla le-Dutch Reformed Church eHarare bathi indlela ezophathisa ukuvuselela ilizwe libuyele kusimo salo esihle yikubana uMongameli Mnangagwa asebenzisane lenkokheli elobuqotho kanye lokuvuselela inhlangothi zonke ezisebenzisana lozulu. Umprofet Sylvester Siziba ngomunye obekulo mhlangano.
Inkokheli eqotho yinkokheli esuka inkokheli inkokheli elokwesaba uNkulunkulu. Njalo siyichurch sinje simile sikhangelele inkokheli ebuya ilokwesaba into ezine esibuya lazo. Sibuya lenkokheli elokwesaba uNkulunkulu, inkokheli engasoze eabuse amandla, engasoze iphathe amandla ngendlela engayisiyo.
Uthi kunje abezokholo baqhuba umkhankaso wokukhuthaza amaKristu ukuba bakhethe inkokheli esaba uNkulunkulu kukhetho oluzayo.
So we are against into lezi ezine i-violence, abuse of power, incompetence, kanye kanye le into ezine lezi. So into nje sikhangelele thina ukuthi as the church we are rising up sisithi kulei campaign esiyakiyo we are massing up ama churches ukuthi ka vote ngendlela ephakemeyo sisiza kanye le campaign yethu esithi Christian vote sifuna ama Christ wonke aphakame avote inkokheli eyiyo elungileyo ilethwa ngama Christ manje sima elokwesaba inkosi
umfundisi Patrick Mukona ohlala eApeworth ubonge abakubutho ngokususa umgabe embusweni
ukungenela kwabasebutho kwenza ukuthi sibe le hope njengamaZimbabweans sibe le hope njengabantu sibe le hope ukuthi elakusasa labantu babo
abangene kulumhlangano bagoqela abenhlanganiso esebenzana loZulu abamabandla ezombusazwe abalwa impi yenkululeko kunye nenkokheli yomdabu yimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni sokuphehle inkulumo phezu kodaba lwegugurawundi ngoba engomunye wabantu abethezwa icala lokuhlela lumbhuqazwe. Ngo-2011, sike saxoxa lomuyi umnumzana Inosinkala, ongomunye njalo wabetheswa leli cala, sambuza ukuthi ngobani ingqungquthela zegugurawundi.
Ubuze umgabe, ubuze uMnangagwa, ubuze uSekeramayi, saza kunika ukuthi kathi yona igugurawundi yahamba njani.
Vanengi abakwethesa icala lokuba lesandla kudaba lwegugurawundi, uthini ngalokho?
Nangangikhuluma ngikhonveyinesi
sikubone kufanele khonapha kustudio 7 ukuthi ziliphindele njalo ingxoxo yethu lomuyi uNkala lizizwele ezikhulumela ngowakhe abantu athi yibo abaphatheka kulolu cuku thiyani indlebe kusasa khonapha kustudio 7 ngo-7:30 ntambama lizizwele ngokugcweleyo Inhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa imizimba iSexual Rights Center ithi isiqalisile ukulungiselela uhlelo lwayo lokutshengisela inanza ilanga le-International Day to End Violence Against Sex Workers kulandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba we-Supreme Court izolo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Umthethwandaba lo ulahle isinqumo esethulwa lidale le-High Court ngomnyaka ka-2016 esasivimba ukutshengisela okwakuqoqwe yi-Sexual Rights Center edolobheni lakoBulawayo ifuna ukunanza ilanga lomkhankaso wokuvikelwa ukuhlukuluzwa kwabantu abaphila ngokuthengisa ucansi. Leli langa linanzwa emhlabeni jikelele mhlaka-17 ngenyanga kaMpalakazi. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo Sexual Rights Center mnumzana Mojalifa Mokwele uthi bayajabula kakhulu ngalesi sinqumo.
Lokhu kutsho ukuthi sesingabuyela emapholiseni siyewazisa ukuthi siyafuna ukumatsha mhlaka-17 December njengoba u-17 December ebuya.
Umkwele uthi isinqumo se-Supreme Court lesi siyabavumela ukutshengisela ingqe yiliphi ilanga njalo uthi sebeqalisile amalungiselelo okutshengisela mhlaka-17 kuMpalakazi. Uthi njalo bakhangelele ukuba labantu abadlula amakhulu 300. Babikwa bebaningi abesilisa labesifazana eZimbabwe asebangena kubhizimusi lokuthengisa ucansi. Omunye njalo oziphilisa ngalindlela unkosikazi Nonqaba Jamela uthi isinqumo se-Supreme Court size ngesikhathi esihle.
Siyathokoza kakhulu ngoba into emele enze umhlaba wonke jikelele. Besimangala ukuthi indaba thina kade siyaliswa. Siyathokoza kakhulu lathi siyajabula ukuthi finally siyakwanisa ukuzi-expressa sikhangela abanye bethu ababulawayo abagulayo abasala sichiyayo endaba zokuhlukunyezeka kwethu thina omama abathengisa icansi.
Inhlanganiso ye-Sexual Rights Center ngenye yezinhlanganiso eZimbabwe ezilwela amalungelo emacansini, njalo sikhathi sonke bahlezi bebhekane lokuvinjwa ngamapholisa ekuqhubeni inhlelo zabo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook ukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine.
Eminyakeni eminengi edluleyo, ingoma ebihlatshelwa kakhulu ngabamabandla aphikisayo ngebisithi umnumzana Robert Mugabe kumele esuke embusweni. Kodwa leyo ngoma akekho osayihlabela ngoba sokulomongameli omutsha. Umbuzo omkhulu nanku, abamabandla aphikisayo bangaba sebephelelwe ngumphako na? Baza kwenelisa yini ukuphuma lombiko okuphikisa umbuso kamongameli Mnangagwa ozagxila mpela ubatholise usekelo ebantwini? Ubathabile Masuku uyalandisa.
Exoxa le Studio 7 ohlaziya ezombusazwe njalo esebenza lenhlanganiso ye Center for Public Engagement, umnumzana Bakla Tambo uthi ingoma yamabandla aphikisayo yokuthi uMugabe kahambe ayisasebenzi. Ngakho uthi amabandla la kumele adinge umbiko angahuga ngawo uZulu ukuze awavotele, ikakhulu okhangelane lentuthuko kaZulu. Uthambo uthi amabandla la kumele aveze sobala ukuthi azabusa ngcono kulezana uPF, njalo efake ubukhokheli obuzatshengisa uZulu ukuthi ikusasa lakhe lizananzwa ngendlela eqotho. Evumelana lo Thambo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Bongani Nyathi uthi ukuthiya kombuso kukaMgabe sokudale uhlupho emabandleni aphikisayo ngoba engasela lutho olubambekayo angakutsho. Uthe amabandla lawa adalwa ngenxa yenzondo kaMgabe. Isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-PDP uDr. Gordon Moyo uthi elakhe ibandla likhangele ukulwisana lombuso weZANU-PF oncindezelayo njalo onganaki amalungelo oluntu. Ugcizelele wathi ukukhitshwa kukaRobert Mugabe kufana lokukhipha umkhaza kusalele umlomo. Isikhulumi sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uvumelane lomoyo esithi izaphu kusukela kudala ilwisana lombuso wokuncindezela lobandlululo olwalusenziwa ngumgabe ekhokhela ibandla leZANU-PF. Umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC njalo emela isigaba seNkayi South edalele eParliamente, umnumzana Abednego Bebe uthi umbiko wabo omqoka abagxile kuwo ngokuthi iZANU-PF kumele isuke embusweni ilandele uMgabe.
Phela ungakhohlwa ukuthi kunasithi Mgabe masigo kunjengokuthi sasikhuluma ngomnikazi wekhaya lele leZANU. So nxa sithi thina uMgabe masigo sasingathi ukuthi uMgabe kuphela njengoba engumgabe umntakabona.
Abanye abamabandla aphikisayo bakhanya sebephelelwe ngumdladla wokuqhubeka ngomzabalazo. Omunye wabo ngumkhokheli we-APA uDr. Nkosana Moyo, yena okhiphe umbiko wokuthi nxa engavizwa kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuyangena kuhulumende wakhe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngakutwa ingxoxompikiswano esizalethulela yona ngolwesine kusukela ngo-4:30 p.m. kuze kuyefika u-6:30 p.m. Kumele kwenziweni ukuthi kududukizwe ilizwe leZimbabwe njengoba sokulo hulumende omutsha. Lalelani udaba lolu ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele, VOA Studio 7 ne-VOA Shona.
Uhulumende welePhilithane uthi ukuba lo mongameli omutsha eZimbabwe akutsho ukuthi izijeziso ezafakelwa ilizwe sezizakhitshwa nje ngokuphangisa. Kodwa iziphathamandla zeLePhilithane zibikwa zizahlaziya lolu daba lamhlanje leziphathamandla zase-Afrika leze-European Union emhlanganweni we-EU Africa Summit oqhutshelwa kwele Ivory Coast. Kubika uEzra Chisaspanda.
Iningi labantu baseZimbabwe belicabanga ukuthi uphuma kukaMgabe esihlalweni kuza kwenza uhulumende weBrithani asuse izijezo zenotho azethulela eleZimbabwe ngokuphangisa. Unkosazana Alexander Wilson obona ngokwethulwa kwembiko wokugatsha olubona ngobudlelwane beBrithani namanye amazwe ole Foreign and Commonwealth Office uthi uhulumende wakhe ngeke akwazi ukususa izijezo zenotho masinya kangaka. Ephendula umbuzo wokuthi iZimbabwe nxa isavunyelwa yini ukungena kunhlanzo yamazwe eCommonwealth yona ekhokhelwa iBrithani. Unkosazana Alexander uthe iZimbabwe yiyo emele icele ukuphenduka njengoba yaziphumela yodwa.
Zimbabwe hasn't yet made an application to rejoin the Commonwealth. So the first thing that would need to happen is a protocol for how this would work. And so Zimbabwe would have to indicate to the Secretariat of the Commonwealth that it wanted to return.
Unkosazana Sanesiwe Mabengwane uyisizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani njalo wajabula bamanzi umbuso kaMgabe ugenqulwa. Uthi ulesifiso sokuthi kulunge konke eZimbabwe ngokuphangisa.
Isifiso sethu ukuthi amazwe angaphandle akhiphe ama-sanctions ngoba ngaphandle lapha siyahlupheka. Ezibhedlela akulamithi, abantu bayalamba. Sifisa ukuthi uMnangagwa upresident wethu omutsha aphiwe ithuba kubonakala ukuthi yena uphetheni.
Kodwa abanye bayamsola uMnangagwa besithi zimbila zantabanye nomgabe. Umnumzana David Moyo laye ohlala eNgland uthi izijeziso zenotho kazihlale zikhona kuze uguquke izinto kwele Zimbabwe.
Kayinyoka ingwe zayitshintsha amabalayo. Ngakho ngayinto ekhaya ngakulama sanctions okumele akhitshwe until kuze kuprove ukuthi undoda lo uqonda ukulungisa ilizwe.
Ezinye ingcwethu zithi izijeziso lezi zilakho kwesulwa emhlanweni ozakwenziwa ngumphathi ntambo kahulumende weBrithani obona ngobudlelwane namanye amazwe umnumzana Boris Johnson. Leziphathamandla ze-European Union kanye leze-Africa emhlanweni we-EU Africa Summit oqhutshelwa kwele Ivory Coast namhlanje. Ngimele Studio 7 eLondon ngingu-Ezra Chisaspanda.
Ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni sokuphehle inkulumo phezu kodaba lwegugurawundi ngoba engomunye wabantu abethezwa icala lokuhlela lumbuqazwe. Ngo-2011, sike saxoxa lomuyi umnumzana Inosinkala, ongomunye njalo wabetheswa leli cala, sambuza ukuthi ngobani ingqungquthela zegugurawundi.
Ubuze uMgabe, ubuze uMnangagwa, ubuze uSekeramayi, saza kunika ukuthi kathi yona igugurawundi yahamba njani.
Vanengi abakwethesa icala lokuba lesandla kudaba lwegugurawundi, uthini ngalokho?
Nangangikhuluma ngikhonveyinesi.
Sikubone kufanele khonapha kuStudio 7 ukuthi ziliphindele njalo ingxoxo yethu lomuyi uNkala lizizwele ezikhulumela ngowakhe abantu athi yibo abaphatheka kulolu cuku. Thiyani indlebe kusasa khonapha kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama lizizwele ngokugcweleyo. Lanxa iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana likhangelele ukuphindela ekhaya nxa umumo womnotho uthe waguquka wabangcono kulabanye abathi kwele Botswana sokulikhaya labo elitsha, nanku sebakha bagxila kulelo lizwe lemuli zabo zandlondlobala. Kubika uMartin Ngwenya.
ngesikhathi uqala ukubhidlika umnotho weZimbabwe ngomnyaka 2000, iningi lafohla kuthumuthumu lisabalala ngamazwe acheneyo lidinga amandlelo aluhlaza. Kucathengelwa ukuthi kulezi zalwane zeZimbabwe edlula izigidi ezintathu ezisemazweni afanele South Africa, Botswana, United Kingdom, Australia, New Zealand kanye leMelika. Abanye sebehlale kulawa mazwe phose iminyaka engamachumi amabili. Baningi asebalobola umbe kulotsholwa izizalwane zamazwe akuwo bakha imizi baqala nezimuli. Laba ngabanye ke balabo abathi abasilaso isikhathi lanjalo isizathu sokubuyela ekhaya lanxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaze enelise ukuvuselela umnotho. Umnumzana Mthabisi Dube osehlale kweminyaka eminingi eBotswana uthi asayitshelanga impilo yeZimbabwe ngakho uthi kuzamzimela alubana ethe wabuyela.
Ilungu lamanye amaZimbabwe ngizathi azabuyela ekhaya uma into zingajika. Kulabanye abavele sebeqalise impilo ezitsha lapha kweLebotswana bathola le citizenship. Laba bathi hayi abasoze babuyele iloba into zingaze zilunge.
Abanye beZimbabwe benelisa ukuthola amaphepha awe permanent residence kanye le citizenship ngesikhathi besanda ukufika iBotswana yakaqinisi imithetho yayo. Umnumzana Ophias Banda yena owafika eBotswana ngo-2006 sokwathenga indlu yona athi sokungumuzi wakhe.
Ilungu lamanye amaZimbabwe ngizathi azabuyela ekhaya uma into zingajika. Kulabanye abavele sebeqalise impilo ezitsha lapha kweLebotswana bathola le citizenship. Laba bathi hayi abasoze babuyele iloba into zingaze zilunge.
Ngokunjalo umnumzana Andreas Sibanda uthi njengoBanda kala sifiso sokuphindela ekhaya kungaze kube lenguquko kusimo somnotho.
Lanxa nje iningi selijabulele ukubuyela ekhaya, kulabanye asebeyakhe imizi lapha, abanye njalo bengosomabhizimisi, kube nabanye asebenike ilungelo lokuhlala kuleli abathi bona ngeke beze bebuyele ekhaya.
Kodwa kulabanye abafana lomnumzana Sifa Sithuma abathi bakhalele ukuthi umnotho uguquke baphindele ekhaya, uthi kubuhlungu ukuthi abanye abantwana abakwazi eZimbabwe. Noma nje inombolo zitshengisa ukuthi kulabe Zimbabwe abahlala eBotswana okusemthethweni abaphosi babe zinkulungwane ezimbili. Kule nkulungwane lenkulungwane esihlala ungekho emthethweni kukanti abanye sebathola amaphepha okuhlala elizweni awe citizenship. Ngumartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Xabron kule Botswana.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezilelungelo lokufaka izicelo zamapermit ohlobo lweZimbabwe exemption permits sezisalelwe lilanga lakusasa kuphela ukuthi zifake isicelo lezi lokubhadala imali efunekayo. Umqondisi wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Mkhuseli Apleni umemezele ukuthi uhlelo lokufaka isicelo ekhasini lekampani ye-VFS Global ebulenjini be-internet lungavalwa kusasa ngeke lusavulwa njalo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ezilelungelo lokufaka izicelo zamaphemithi ohlobo lweZimbabwe Exemption Permit ZEP sezalule lilanga lakusasa kuphela ukufaka izicelo lezi lokubhadala imali efunekayo. Umqondisi wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Mkhusela Plane umemezele ukuthi uhlelo lokufaka lezi zicelo ekhasini lenkampani ye-VFS Global ebulenjini be-internet lungavalwa kusasa ngeke lusavulwa njalo.
Abangeka applies siyabakhuthaza ke into maba applies savumela into ba abantu bangazifaka izicelo zabo kusukela ngoSeptember. Sathi bazafaka izicelo kusukela ngoSeptember ukuze kuthi xa kuphela inyanga kaNovember sibe siyavala ekufakeni izicelo.
Yokuqaleni kwayo nalinyanga umnumzana Plane umemezele ukuthi phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezi-197,941 ezilelungelo lokufaka izicelo zamapermit ezEP ezingu-169,078 bese zithumele izicelo zazo ebulenjini be-internet. Kusitsho ukuthi bese kusasele abaphose befike izinkulungwane ezingamajuma amathathu. Ngesikhathi esifanayo wahle wamemezela njalo ukuthi isikhathi sokuthi labo asebefakile isicelo zabo ebulenjini be-internet bahambise konke okufunekayo emahofisini e-VFS Mathupha sizaqhubeka sivuliwe kuze kube mhla ka 31 Zibandlela 2018. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulumani Njayi obencedisa iningi ukufaka izicelo lezi uthi bekulenhlupho ezijiyeneyo ezenza abanye bathatha isikhathi ukufaka isicelo lezi.
Umuntu ebezama ukuloga in ku-system kodwa kungayenzakali ukuthi abantu bekhona ukuphumelela. I-1090 ihlupha abantu abaningi kakhulu ngoba abanye baze baqala ukuapply manje. Then kuzothi inkinga yama-passport aphanjaniswa yibo njalo abe wamafezi ngesikhathi abantu bephiwa lawana ama-permits okuqala.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe litshele iStudio 7 ukuthi sebefakile lezi zicelo. Abaningi bathi lasemahofisini e-VFS sebevela khona, kanti kubiwa njalo sebekhona abavele sebawatholile ama-permit abo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gilbert Mabena laye osebenze gadalala ukuncedisana lalabo abalolwazi oluncane ekusebenziseni internet ukuthaza abebengakafaki lezi zicelo ukuthi benze lokho kungakajonela kusasa.
Usele usuku olulodwa. So kumele wonke umuntu enze indlela yokuthi a-apply. Ungene ku-online u-apply namhlanje or u-apply kusasa. Ukwenzela ukuthi ungavaleleki ngaphandle. Ungadlula ikusasa iyabe ingasekho indlela yokuthi ukwazi ukungena online ufile iform.
Amapermit ezep azaphelelwa isikhathi mhlaka 31 Mpalakazi 2021 bese kusiba sezandleni zogatsha lwendaba zasekhaya ukuthi abanini bawo bayaphiwa yini elinye ithuba kumbe bakhonjwa indlela ebheka eZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Siqhubeka ohlelo lethu lwalamhlanje olwamanje ngo-2:30 ngengoma i-afternoon drive. Siyazi abaningi abafana bemjova lithwele ama-customer lihambe labo kuhle, abadala abatshayelayo sebesiya ezindlini bevela emsebenzini lishayele kakuhle. Enkabazwe Cholosho, Plum Tree KZ, Gwanda Binga, umsakazo ngowenu, umsakazo we-Studio 7. Is on fire ingoma emnandi, ingoma ka Oskido isigebenga somculo evala ke uhlelo lwethu olwamanje ngo 2:30. Asihlanganeni kuhlelo lwantambama ngo 7:30 khona ba emsakazweni wenu ukuziqiba ezamanje sikhangele ebesihamba phambili. Upastor Ivan Mawarire ufunyanwa lidalele High Court engelacala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Mgabe. lizakhumbula ukubana uhulumende kamgabe ugenqulwe libutho. Umongameli Mnangagwa sekhuthazwe ukuthi esebenzelane labanye abakhokheli. Kwanele okwamanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo ayehlukana.